Rwanda, and we suspect that they could be also transmitting that disease.
Gwanda Councillor Justin Mashale taking us to the end of the program. That's all we had for you tonight. Good night, Zimbabwe. Sandra Nyaira signing off.
And Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra lo Chris lichona njani sapho leZimbabwe yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlaka 5 ngonhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Wayenze umsebenzi wakhe, wasebenza kakhulu ema-1960s, editor we Daily News, the Zimbabwe newspapers, wasuka wayesikolo ePrinton eAmerika.
Owake waba ngumphathintambo wengatsha zikahulumende ezijiyeneyo ezigoqela olokwethulwa kwembiko elilunga ledalele laphezulu le-Politburo ebandleni le-ZANU-PF umnumzana Nathan Shamyarira kasekho.
Uhulumende we-America vele ule mali engange-95 million ayikhiphayo umnyaka munye kusukisela last year usapota inhlelo ze-health eZimbabwe ikakhulu i-HIV and AIDS.
Ugatsha lwezempilakahle luphawula okusemthethweni inhlelo eziphathelane lokulondoloza ulwazi ebulenjini ezigoqela iwebsite, i-District Health Information Database lokunye okwenzakala endaweni zemikhuhlane enjengengculaza.
Umthethwandaba waphezulu we-Supreme Court lamhla uthethe izinqumo ezithile ezigoqela isokuthi akumelanga abesifazane bahlubulwe ezembatho zangesitha nxa bevalelwe enkambeni zamapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Oke waba ngumphathintambo wengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo elilunga ledale le-ZANU-PF Politburo umnumzana Nathan Shamyarira kasekho. UShamyarira ubhubhele e-West End Clinic eHarare izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Wazalwa ngo-1928 njalo ufe seleminyaka engamatshumi ayisishiyagalombili lanhlanu 85 years. Ekutholeni kwelizwe uzibuse wabensundu ngomnyaka ka-1980, uShamyarira wakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko. Wazosuka kuleso sikhundla ngo-1987 sesiba ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngo-2006 uShamyarira ucunule abantu abaningi ngokuthi umbhuqazwe wegugurawundi wona owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emathebeleland le-Midlands wawulungile. UShamyarira wayelilunga le-ZANU-PF Politburo njalo uchiye ezombusazwe ngo-2010 ngoba impilakahle yakhe ibingasamanga kuhle. Sixhume isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Rugare Kumbo wachasisa okuningi ngempilo kaShamyarira.
Wayenze umsebenzi wakhe, wasebenza kakhulu ema-1960s, editor we Daily News, the Zimbabwe newspapers, wasuka wayesikolo ePrinton eAmerika. Wasephenduka Africa 1969, yimemba yedareti Murenga. Lapho wayehluleke ukukhethwa waye Daratlam wayofundisa Daratlam University. Then 1977 sahamba la eGeneva, and then wasevie Maputo, and then 1980 wabuya waphenduka ngapha ekhaya. Wayenza uminister of foreign affairs, uminister we information and telecommunication. Wasebenza kakhulu kuzona lezi zigaba. Waseziba yimemba ye-Politburo, waba ngu-Secretary of Information and Publicity. Mina ngatata kuye ngo-2008, yena wase-retire.
Kula kuthandabuza ukuthi uzaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Lokhu angisoze ngikutshe because asazi, kodwa ubona kwethu umuntu owazwenzeli umhlangano kakhulu owakhokhela abantu abaningi kuyobe ngumkhokhelo omkhulu wokupolitiki. So sibona njengalombeni uzanikwa iqawe elikhulu.
Umnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZANU PF sixoxelaye eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba siqhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Singathi umuntu nje wayeyisebenza ngokukhitshwa kwembiko kwiZANU PF. Khumbula njalo ukuthi at one point kubo 79 wakwajoyina le Frolizi. Kwathi ngemva kwe-independence nye wayekhangele ikakhulu i-information yongu-spokesperson weZANU PF. Kodwa okwaphambanisa nje umsebenzi wakhe yikuthi wasuke nje ngo-2005-6 wakhuluma ncele indaba ye-ground CDI. Indaba ye-ground sibilo kwakumele ibe khona njengoba kwakule threat to ilizwe. So mbona zani khona kwana sibili wahle kwaba yimpukane yawona masi eselungisiwe sibili. Inkulumo yakhe nalelo nasuke yabancele kakhulu ngokukhuluma kubi ngodaba le-ground esithi indaba lenayo kwakumele sibili yenzakale. Ingakho-ke esikhathini esinye sikhumbula khona lokho kuphela ngasikhuluma ngaye.
Ubona ibandla leZANU PF lisiba lobunzima yini ekumpheni inhlonipho yeqhawe lesizwe?
Bona zani bazamnika vele uqhawe belizwe ngoba vele anti lokho kunqina yipolitiki yeZANU PF. Enxa yabazakusola kuphela yikuthi ngokumaselate 70s wakwajoyina iFrolizi. Andibona kuthi abakhangele i-commitment, abakhangele i-consistency. Kwabakhangelayo consistency and commitment to their party. So kwakwasuka nje kube 79 khonaphana. Otherwise njengoba kuyinto yeZANU nje bona bazamnika njengoba kuyinto yabo vele.
Umnumzana Dzinashe Machingori oncitshiwe inhlonipho yeqhawe njalo ubekwe njengomuntu kazana nje ungathini ngalokho?
Ngike sakhuma ngaye kuphela uDinashe. Baningi sibili kulabo Swazini Ndlovu, baningi sibili amaqhawe esingababeka kusigaba leso waso uDinashe kuphela. So lokho kutshengisela ukuthi ukukhethwa kwamaqhawe welizwe kumele kube yinto eyenziwa singakhangelanga i-political party eyi-1 kodwa sikhangele ukuthi umuntu usebenzele njani iZimbabwe jikelele.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ehlaziya ezombusazwe sixoxelayo ekobulawayo.
Ugatsha lwezempilakahle luphawule ngokusemthethweni inhlelo ezintathu zolwazi ezibalisa iwebsite, i-District Health Information Database, kanye lombiko ophezu kokwenzakala endabeni zemikhuhlane enjengengculaza. Intathelo zindaba ithume Viscama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lezi nhlelo eziphawulwe lamhla emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center zenziwe ngokusebenzelana kukahulumende weZimbabwe loweMelika. Obengumhlonitshwa kulo mkhosi ongenwe izinkokheli kwezempilakahle, abameli benhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ezibalisa i-WHO kanye le-UNDP. Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Barere Nyathwa uthi ziqakathekile lezi nhlelo ikakhulu iwebsite emsebenzini wezempilakahle. Umeli weMelika kuleli umnumzana Bruce Wharton utshele abekade besemkhosini lo ukuba uhulumende wakhe uzimisele ukuqhubeka ephathisana lele Zimbabwe ikakhulu kundaba zezempilakahle njengalokho ahlezi ekwenza ngaphansi kwesikhwama sepepfa. I-Studio 7 ikhulumisane lesinye seziphathamandla kuhlangothi olubona ngezokukhitshwa kwemibiko esigodlweni sommeli weMelika kuleli umnumzana Sizane Weza ochaze usuku lwalamhla njengosuku oluqakathekileyo kuhulumende weMelika lapho kuphawulwe lezi nhlelo ezintathu ikakhulu iwebsite.
Uhulumende weAmerica vele ule mali engange-$95 million ayikhiphayo umnyaka munye kusukisela last year ukusapota inhlelo ze-health eZimbabwe ikakhulu i-HIV and AIDS. Ikhona nje enye imali ephezu kwayo nale abayikhiphayo kwenhlelweni ezinjengemalaria lokunye obona ngezempilakahle, kodwa i-95 million le e-health iyekwanisa eyenze abantu be-America bakwanise ukuthi bencedise iZimbabwe ukuthi ikwanise ukwenza program yona le.
Wengeza uweza ethi lohlelo lwe-District Health Information Database, DHIS2, luzaphathisa kakhulu ekuthini iphange imibiko ifinyelele lapho edingakala khona ngesiphangiphangi.
Bekunzima ukuthi ama-trends kuma districts abuye ku national level njengokuthi nxa ufuna ukwazi ukuthi abantu bayakwanisa yini nxa bethola ama ARVs imithi abayisebenzisa iyakwanisa yini ukuthi itreate umkhuhlane lo. So nxa kule resistance bekuthatha isikhathi ukuthi ama districts alethe information le for instance ARR. So lokho kuqathekile ukuthi sesisebenzisa imichina le esit ama cellphone leminya ama databases ukuthi sikwanise ukuhambisa information le ku head office kwenza ukuthi nxa kulama pills angasebenze kahle bekwanise uku responda very fast bethenga imithe right.
Uweza uveze ukuba lolu hlelo lwe DHIS2 yilo olusetshenziswa zinhlanganiso ezinengi ngakho ukuphawulwa kwalo kuze ngesikhathi esiqondileyo. Uthi lokhu kuze ngemva kokuphathisana kwenhlanganiso ezibalisa eye Research Triangle International le University of Zimbabwe ngemva kokuba betholiswe amajuma amabili ezigidi zamadola 20 million nguhulumende weMelika phansi kwesikhwama se-Center for Disease Control, CDC. Lumkhosi walamhla ungenwe zinkokheli zogatsha lwezempilakahle ilizwe lonke, umcebisi kamongameli kwezempilakahle uDr. Timothy Stamps, abenhlanganiso ezibalisa eye-UNDP, eye-EU, eye-WHO, abe ofisi ye Center for Disease Control kanye lenkokheli ezivele enhlanganisweni ezilwela ilungelo loluntu ikakhulu kwezempila kahle. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezempila kahle ephakathi kokwethekelela isigaba seMathebeleland ithi ifumane iziphala zemithi esidlule isikhathi sokusebenza ezibhedlela esigoqela esempilo le ingutsheni. Likomiti ithi njalo ikhathazwa imbiko ethi iziphathamandla zesibhedlela sempilo zibhadala imali edlula inkulungwane eziyisithupha, $6,000 ngelanga ngenyanga eyokusebenzisa imota zohlobo lwe-Mercedes-Benz. Likomiti izwe njalo ukuthi iziphathamandla zibhadala imali engamadola azinkulungwane eziyisithupha, $6,900 ngenyanga eyokusebenzisa omakhalekhukhwini. Sixoxelwa umgcinisihlalo walikomiti unkosikazi Ruth Labode osichazisele ngabakubonileyo.
Into kakhulu esinandelele ukuthina akula i-supervision ilutshwana, ama-pharmacists kabalandelelwa khonokho kuyabulala ilizwe ngoba ilizwe leli vele alinamali.
Sike sizwa njalo abanye befanisela ukubana engxenye eminye imithi igcina isithengiselwa uZulu yona i-expire. Like lakukhangela yini khona?
Sikukhangelile lokho, mina ngikubona ngani khonokho ma kusenzakala bebezahle bakhiphe imithi le laphakathi khona ngoba ibingimaqhuba lamaquba. Akuthi khona kwangiphikisa ukuthi ngabe kusenzakala. Uma kusenzakala kodwa ukuthi iyakhithwa elizweni leli, iyethengiswa amaduka omalawi langaphi ngaphi. Ngoba ingathengiswa lapha kuma-pharmacies ingabanjwa ingasela expiry date kumbe ile expiry date expiring. So into engiyibone laphana yibuchapha. Futhi ngibona ngani even uma kule mithi etshontshwayo itshontshi ingaka-expire. Ngibone ukuthi abantu abaselandaba ngento kahulumende or ngento esiza abantu. Umuntu ofakiwe endaweni ukuthi agcine into kalandaba kalasikhathi sokunanzelela, ngingene kwezinye iy'ndawo esigodini ngale ufica imithi sile data usho ubona ukuthi into leyo ayikavanje isikhathi eside kakhulu. Uthi uyayibona, uyibona ukuthi maybe sile 6 months to expire. Ukuthi bakhuthaza ukuthi madoda akedingeni isibhedlela esifuna into le.
Ungasitshela ukuthi manje libona ngani kuzathathwa manyathelo bani kulungisisa lolu daba?
Lolu daba mina njengekomiti yami sesiyabhala iripoti ngesibhedlela zonke ngoba sesiyarayo sesigedele kulawo sesimqedi. Sibe sesithatha iripoti ena siyihambise ephalamenti siyiprezenta, kodwa even ingakaqedi iripoti yile samari yami engayihambisa kuminista, amini kuminista lo ten fekin bacele ukuthi ena kabakhuthaza abantu ngoba ma ukhangela kuhle ingani imithi khona ukusebenza kwethu kungekho right. Ukuthi ena kudala thina sasilesisi ma kuthiwa sidown, ukuthi ena upharmacist uyabhoda emathinothi angathola kule something too much etholojo athatha lethe province ngoba uyakwazi ukuthi angafonela iyidinga kumbe afonela inkayinkayi zawuthi o asila lokhu kuphela fana lifeni abhoda abelokhu ebhoda angabona ukuthi iprovince i-right seriously overstocked afonele ema-south kumbe ahambe lokhu efonele ama-province abaphe kumbe batishane.
unkosikazi Ruth Laporte ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempila kahle ubexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owaye unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Tendai Biti oseku-renewal team yaleli bandla uthi kufanele leZimbabwe libuswe nguhulumende wesikhatshana lisaxoxisana lamazwe akumanyana we-SADC le-African Union ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe ukuze kuqedwe ukuhlupheka osokubhahile elizweni. Ekhuluma lentatheli izindaba lamhla eHarare, umnumzana Biti uthe kufanele kubunjwe inhlanganiso ye-National Transitional and Technical Council okuyiyo ezabe ibusa. I-AU le-SADC isaxoxisana lamabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimeleyo labanye. Wengezelele wathi ibandla lakhe alisoze lingene kukhetho oluza umnyaka ka-2018 nxa iqhinga lebandla leli lingenziwanga ngoba kuyabe kusobala ukuthi kuzanqoba ibandla le-ZANU-PF lona athi liphatheke ngokuzengezelela amandla kuphela hatshi izifiso zabantu. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxele umnumzana Reggie Moyo omela iluveve edalele parliamente njalo ekubandla likamnumzana Bithi.
Akudingakala ukuthi bakuvume ngoba bakukhangele iqiniso. Sengabe bengakuvumi kodwa umumo welizwe bayawubona. Nxa kuyikuthi ngabantu abalabantu abalezwe leZimbabwe enhliziyweni zabo, kufanele kube kuqotho kibo ukuba abasoze bekukwanise lokhu kudlala ufeja-feja ngempilo zabantu. Yikho ke singeke sandlala imfumba ngempilo zabantu ukuthi ingaphi imfumba futhi, ingikulesi sandla futhi. Siyazi ukuthi ngabantu abadala, umbono futhi uyababalekela, lo mqondo uyababalekela ngoba sebebadala futhi nje abantu laba. Yikho kufanele sikunanzelele njalo. Kodwa-ke sikhumbule ukuthi ngitsho lakuqala size senze u-Government of National Unity babevele besala. Kodwa kwakhathesa umkhonomi sisikhuluma iqiniso nempilo zabantu ziyayehla. Yikho ke sihlangelela ukuthi nxa bengabantu abazithi ngama-patriots, abazithi ngama-liberators abantu bazavuma iqiniso.
Sibuze isikhulumi sebandla leZANU-PF umnumzana Rukari Kumbo ngalolu daba, wathi yena ibohlelo lwezimasethi lolu oluzasebenza njalo akukho okunye okwenzakeleyo okwethusayo okungaletha umanyano we-SADC le-AU.
Uhlelo lwezimasethi luhlelo olusephepheni, luhlelo olungakavesezi lutho, luhlelo oluyinganekwane, luhlelo eluyingane kanini, luhlelo umuntu akhuluma ngalo, umuntu okhanya ukuthi uvele usediniwe lento ayicabangileyo, luhlelo olungasoze luphumelele uma ezomkhonomi zingalungiswanga. Ngase sibonile impumela, aba emakhampani lokhu evalwa, abantu lokhu belamba besiya phambili, izikolo abantu bayehluleka ukubhadala, imali kayikho, konke nje imigwaqo engakhangela ngisho lesibili lesemadolobheni nalo umgwaqo ophakathi kwePlumtree leMtare kawupheli. Izinto zimbi, ziba zisiba zimbi zisiya phambili. Thina sikutshoyo ukuthi asingeke sathi asimelele nini oluye ukhetho uma indlu yethu sitha. Sithi hayi asimelele nini esinye isigaba sokuthi siye sikobunye utshani ukwenzela ukuthi sipulele futhi nxa isiwele. Nxa indlu sitha iyacitshwa khonapho sibe sesikhangela kokuthi sifulele kakutsha. Yikho-ke iZimbabwe iyaphepha, iZimbabwe iyaphansi, iZimbabwe abantu bayahlupheka. Yikho-ke kasizameni ukuhlanganisa amakhanda sibe ngabantu abalengqondo, singabi ngabantu abayiziqoqoti.
Lo ngumnumzana Reggie Moyo omela iluveve edale lephalamende wekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries yamukele ngenjabulo iqulo labebhanga le-European Investment Bank eliphakathi kokwethekelela iZimbabwe okwensuku ezintathu isithi lokho kuqhakathekile emizameni yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe angentshonalanga. Iqula le-EU likhangelelwe ukuhlangana lomphathintambo wezemali abenhlanganiso ye-CZI, abeZimbabwe National Chamber of Commerce, abenhlanganiso yamabhanga kanye lezinye inhlanganiso zamabhizimusi elizweni. Umeli we-EU eZimbabwe umnumzana Aldo de la Risha ukubeke sobala ukuthi iqula lebhanga leli kalisoze lenze izivumelwano zamabhizimusi lohulumende weZimbabwe ngoba lokho elesikwelete kuleli bhanga esizigidi ezingamakhulu amathathu zamadola. UDe la Risha uthi abebhanga leli bathembise ukukweletisa abenhlelo zamabhizimusi abazimeleyo imali engangezigidi ezingamachumi amahlanu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lomumo osentolongweni ezigcinelwa izibotshwa zingakathoniswa ezinkambeni zamapholisa.
Umthetho ndaba we-Supreme Court lamhlanje wethule isinqumo sokuthi akumelanga abesifazana bahlubulwe izembatho zangensitha nxa bevalelwe eHarare Central Police Station. Lokhu kulandela inyathelo elithethwe inhlanganiso elwela ilungelo labesifazana i-Women of Zimbabwe Arise eyacela ukuthi idaleleli lihluze udaba lolu ngemva kokuvalelwa kwamalunga ayo ngamapholisa kuleyo ndawo. Umahluli wedaleleli unkosikazi Venada Ziyambi uthe kumele amapholisa aphe njalo abesifazana laba amanzi ahlanzekileyo, ingubo, imibheda lokunye okutshiyeneyo okumele kutholwe ngabesifazana. Unkosikazi Magodo Ngamahlango, omunye wabaqondisi beWoza, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo lesi sijabulise ilizwe lonke ngoba okwakusenzakala endaweni leyo kwakusephula amalungelo oluntu. Asizweni unkosazana Mahlangu exoxa ngodaba lolu lomnumzana Lizwe Jamela, igqwetha elilwela amalungelo oluntu belo Gibbs Dube weStudio 7.
Esasibotshiwe asiphathanga kuhle, sasigcina endaweni embi engalunganga. Uthola ukuthi kuyikho khona sasikhala ngakho lo Section 23 okhangela ngokuthi khona i-inhuman degrading treatment ukuthi asahlukuluzwa kakhulukazi. Uthola ngokuthi khona kumele kube lokutshintsha okwenziwa ngamapholisa, amapholisa aphambanisa kakhulukazi. Wasenika-ke izixwayiso zokuthi khona kumele kuthi nxa sikhona ngale singakhijiswa njengomama impahla yangaphansi ebalela khona ama-paintis, ama-bra kanye nezicathulo. Izicathulo azigoqele umama kuphela, zigoqele wonke umuntu. Okungangokuthi kathi esingesi ngathi sikhuluma isibotshwa nxa ubotshiwe usuke lungele ukuthi ungahambi ngenyawo ngoba amapholisa ezibabhala umkhuba ukuthi wena ungabotshwa ukhithise izihlangu zakho uhambe phansi ngonyawo. Lokhu kukhulume ngangokuthi khona kumele kubonakale ukuthi khona ngokuya kwesikhathi kube le matras, kungabi lo muntu ezalala phansi, le ngubo ezihlanzekileyo ezeneleyo. Njalo lalapho ukuthi kuthe kubele izakhiwo zitshintshe indlela ama-cells ayakhiwa ngayo, kubele lokuthi khona i-toilet ibe yodwa lapho kuzala khona abantu bevote njalo amanzi kube lamanzi esambuzini kuzoba lamanzi alungiselelwe afanele ulunge ukuthi abantu banathi kube le mpompi yokunatha kungabe impompi eyi-1 njengokwenzakalayo kathesi.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mahlango khona ngapho nxa sibuya kuwe Baba Jamela ubona njani ngakhona okuthethwe lidala lemthetho
na? Okay, isikhathi esiningi ngiyafuna ukuthanda ukuthi ngithi amhlophe kujenile amzini umagodonga mahlango selina mdikani lokulala manjenga lokuba lesibili abasenzileyo ukuthi-ke yakho ukuthi yelungise isidala lolo ukuwina kwabo lokhu ngukuphumelela kwabo lokhu asekuphumelela kwabo kodwa nje bebame nje beyipoke njalo kase kuphumelela kwabantu abasifazane bonke ezimbabwe jikelele ngoba abantu ababothwaya konke yahlangana ngesiphatho esifanayo semesethi nxa behamba kumasels yayevalelwa kumasels angcolileyo okuthi vele hhayi angihlaleki njengomuntu ongumama kuyagcina vele kungayenzi ukuthi umuntu esale endaweni elokuchapha okuyinqawo. So nxa ngikhangele lami ngilokuthokoza okukhulu ngoba like sisebenza sonke and ngithi hhayi umsebenzi abayenzileyo nokuba lesibindi lokhu bahlale beyenza njalo ngoba bayenza ukuthi into zishintshe into zishintshele umuntu wonke.
Ye ma ngaphenduka kuwe-ke magodonga mahlango khona ngapho ubona ngazani-ke amapolisa aza kwenza yini ukuthi bathathe isinqumo senezi bagcine benika omama kunokho abakufunayo njalo bangathi bekhiphe izembatho lezo?
Awusuzephonga ukukwenza kodwa kuzamele thina njengabamaleli balungelo oluntu sibona ukuthi bayakwenza lokhu sisebenzelana lama-lawyers ethu izimbabwe lawyers women rights zabona ukuthi siphoqelele ukuthi wona sikudimande ukuthi kwenza kaye lokhu singananzela okunjengokukhipha isicathulo le mpahla zangaphansi aso into ethi ngathi sidinga iy'ndleko zemali idinga ukutshintsha kwengqondo esingathi i-attitude yamapholisa le ndlela abasebenza ngayo. So lokhu thina njengabamaleli bamalungu lokuthi sizakulwisa singelisana lamagqoda ethu engithanda kakhulukazi ukuthi kona uhambeni lokulwela amalungelo ukuthi kube lokuphatheka kuhle kwaZulu ngamapholisa luhambo beyimpi esile kakhulukazi sileli zimbabwe lawyers women rights ongangokuthi ubudlelwano bethu lamhlanje empumelanga khona so sizaqhubeka sinqobe kusigaba sembi impi yongayekapheli yokuthi wona kube lokuhlonitshwa kwamalungelo so sizabe siqhubekela phambili sibone ukuthi esikutholileyo ba-enforce yini amapholisa kungumlando wonke umuntu obothiweyo ukuthi hhayi iwoza yahamba e-Supreme Court kwathiwa bengasakhithisa isicathulo ngokufanayo lami kumele umthetho lowo ungisebenzele akusemele angikhiphe impahla yami ngaphansi. So ngumsebenzi okhona kathi ama-civic organization nokumele abantu ukuthi ayithatha lesi sinqumo asimemethekise uZulu wonke ingqongubani ezimbabwe athi nxa ebothiwe athi hhayi ngilelungeleli ngoba i-Supreme Court yathi.
Ye indaba ikhonapho Baba Jamela iphose lakho baza kwenza yini?
Njengoba sikhuluma nje ezinye izinto ezifakwe yisinqumo lapha le court into vele ezicansile vele zitshintshe ngoba nxa ungakhangela i-constitution nxa sikhangela inye i-constitution yethu yentsha ilakho ukulumaki ukuthi hhayi umuntu wonke uma engabothwa ufize ephathe ngenhlonipho i-right to human dignity ukuthi nxa sikhangele ukuthi kuthiwa umama sethi akekhuthe iy'mpahla zabo zaphakathi sihlale uhambe bengela zicathulo lokho vele kuyabe kungase isikhathi sakhona lesi ngokuphatha umuntu umshada ngoba vele yona i-constitution yayikuvumele ukuthi nxa umuntu engabotshwa umuntu nxa engabotshwa phela kuyaze ngithathe engela nje ukuthi umuntu idale icala akuthi ukuthi usedalele icala. So ilungelo lakhe eliyake lithwase lithethwe ilungelo esingathi ilungelo freedom to liberty kuphela nje. So amanye amalungelo akhe wonke eyasale nawo ukuthi ephathwe kuhle engaphathwa buchapha engaphathwe kokulengiswa ekhishwe ubuntu bakhe umuntu yabe lokho elabo. So nxa ukhangela imajishini ukuthi ezinye izinto vele ezikhulunywayo lapha ayisezinto lezane zinto zifuna imali ukuthi ngitshintshe into lezane zinto ukuguqula ndiyenza ukwenza ngama-procedures akade yenza ngamapholisa ngabe evalele umuntu.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela ilungelo loluntu obexoxa endawonye loNkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla seWoza. Ukuziphetha ezalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Owake waba ngumphathintambo wengatsha zikahulumente ezitshiyeneyo ezigoqela olokwethulwa kwembiko elilunga ledale lePolitburo yebandla leZANU-PF umnumzana Nathan Chamyarira kasekho.
Ugatsha lwezempilakahle luphawula inhlelo eziphathelane lokulondolozwa ulwazi ebulenjini be-intanethi.
sizwe ngodaba lwesinqumo somthethwandaba waphezulu we Supreme Court lokuthi abesifazana kumelanga behlubule.